Ikhansili ikhuphe umbiko othi ifuna ukuqhatsha abongi abangamachumi amahlanu i-50 ukuze yehlise ububi besimo esesikhona emtholampilo ekhangelwe ikhansili. Unkosikazi Sanele Ndlovu, omunye wabasakhulayo osanda kugqiba izifundo zokuba ngumongi, uthi ikhansile aluba iyaqhatsha umuntu wonke ingafaki imigoqo yokuthi ifuna asebeke basebenza iminyaka emibili.
Silokujabula ngalokhu okwenziwe ikhansili, kodwa isifiso sethu ngesokuthi aluba bayaqhatsha kuphela labavela esikolo kungakhethile i-experience, bengeze linani abalifunayo njalo bami lesithembiso abathe bazasenza.
Unkosikazi Khethiwe Chuma uthi lanxa kulinyathelo elihle, kumele kuqale kulungisiswe okudala ukuba kube lokusilela kwabongi elizweni.
Khona kulicebo elihle eliyenziwe yikhansili, kodwa siyezwa iningi labongi liyahamba emazweni ukuthi liyephila impilo engcono. Lapha nxa sebefuna ukuqhatsha abanye, kuyini okuzakwenza bahlale iholo liphansi, okuyikho okumele kwenziwe kuqala. Akulungiswe iholo ukuze labo basebenze bekhululekile, yikho esikukhalela kakhulu.
Unkosikazi Nomsa Phakathi isakhamuzi seNkulumane uthi iningi labomama alisahambisi abantwana eklinika ngoba beqeda ilanga lonke belayinile.
Singananzelela izinto eziningi sezatshintsha, kodwa esikubonayo ukuthi sekuvalwa ngokuthi yi-COVID, ikanti akulamanensi. Omama abaningi sebesesaba ukuhambisa abantwana ku-baby clinic, abanye babalekela ukutshona behlezi ekliniki belokhu bechova iline. Izizathu kuyikuthi balutshwane abongi, njalo abantu bahamba ngokuchiyeneyo.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zekhansili yehlule ngoba bezilokhu zisemhlanganweni. Kodwa embikweni okhitshwe yikhansili bathi bayaqhatsha abongi abangamachumi amahlanu i-50, njalo baza kwengeza lezinto ezizabanceda ukuziphilisa. Kulabo abayabe bephumelele ukuqhatshwa kutsho uTown Clerk uChristopher Dube. Ikhansili lamaklinika aphose afike amachumi amabili i-19 lesibhedlela esisodwa. Umnyaka ophelileyo uhulumende esebenzisa ugatsha lwezempilakahle wabika ukuthi uzathatha izibhedlela ezingaphansi kwamakhansili ukuze zisebenze kuhle. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.